sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 4 kuNcwabakazi 2020 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Seliqansela yakunkulungwane ezedlula ezine 4075 inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe njalo asebefile sebengamachumi ayisishiyangalombili 80. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ukuba ngumphathintambo wezempilakahle.
Bangene endlini baqalisa ukusetsha, they took iflag, the national flag yeZimbabwe, they took the flag and they took imask but it's an PFS to go. And also the funny thing is they were asking me which amayama mask that I am preaching a mask.
Abalwela amalungelo kaZulu eZimbabwe bamukela ngenjabulo uxhaso abaluthole kwabe South Africa kumkhankaso weZimbabwe Lives Matter okusola ukuhlukuluzwa kukaZulu. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Seliqansile laya kunkulungwane ezedlula ezine 4075 inani labantu asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe njalo asebefile sebengamachumi ayisishiyangalombili 80. Asebehlolwele umkhuhlane sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 137,808. Emazweni eAfrika asebebanjelwe umkhuhlane sebephose bafike kusigidi 968,000 kuthi asebefile bazinkulungwane ezedlula amachumi amabili 20,612 kutsho inhlanganiso yeAfrican Union. I-John Hopkins University yona ithi emhlabeni jikelele sebe yizigidi ezedlula ezilichumi lasishiyangalombili 18.4 million asebefunyene belomkhuhlane lo. Asebefile bona bazinkulungwane ezingamakhulu phose ayisikhombisa 698,000. Kunjalo nje kunyathelo elichiye abantu abanengi betitekile umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ukhethe umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ukuba ngumphathintambo wezempilakahle. Uchiwenga ungena esikhundleni esichiwe ngumnumzana Obadiah Moyo yena oxotshwe umsebenzi ngumnangagwa kumaviki asanda kwedlula esedeswa icala lenkohlakalo. Embikweni owethulwe ngumabhalane ehofisini kamnangagwa umnumzana Misheki Spanda uthe uChiwenga sehle waqala umsebenzi. Uthe njalo uphiwe umlando ngumnangagwa wokuguqula umsebenzi wezempilakahle ukuze ilizwe lilwisane ngcono lomkhuhlane weCOVID-19. Uchiwenga ungena esikhundleni lesi ngesikhathi abongi bephakathi kokukhalala umsebenzi njalo labo dokotela labo besithi bazakwenza okufanayo bekonona ngeholo eliphansi njalo bekhala ngokuswela impahla yokuzivikela kumkhuhlane we-coronavirus. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uchaze amabandla ezombusazwe aphikisayo njengezidlova ama-terrorists esithi umnotho welizwe awuthuthuki nje kungenxa yokudonselana okudalwa yilawa mabandla. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
Ekwethuleni kwakhe umbiko oqakathekileyo owe-State of the Nation namhlanje emsakazweni kamabonakude owe-ZTV, uMongameli Emmerson Mnangagwa uchaze amabandla aphikisayo njengabathengisi njalo beyibo ababuyisela muva intuthuko yeZimbabwe.
The dark forces both inside and outside our borders have tampered with our growth and prosperity for too long. They have thrived on dividing us. Let us, as a people, embrace the call for patriotism, hard work, transparency, accountability, love, unity, and peace.
Umongameli weMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo uthi akulalutho alukhulumileyo umongameli useyehluleke ukubusa ngasuke embusweni.
Esithanda ukutsho ukuthi uEmmerson Mnangagwa akulanto ayikhulumileyo ekuseni ku-address yakhe. Esingakutsho ukuthi yena leZANU-PF yakhe sebeyehlulekile ukubusa. Ilizwe lifile, akulamali, akulalutho, abantu bayalamba, izibhedlela zisebenzi, abantu bayabotshwa nje ngenxa yohulumende wakho ocuku, uhulumende obulala abantu, uhulumende ohlukumeza abantu. So thina njenge-MRP sithi hayi kathiye sokumehlulile. Afisa amacala akhe wonke awenzayo kusukusela kumacala egugu.
Isikhulumi se-MDCT uMnumzana Khaliphani Phugeni uthi inkulumo kamongameli bayayamukela kodwa ayila sisombululo somkhuhlane we-COVID-19.
Kodwa nayi phela inkinga ukuthi sengiyazame ukuthi ngibone ukuthi sizokuthola kanjani especially inhlala kahle. Akulahlelwe ngilibonayo ukuthi umongameli uthi sokuzoyenzeka kanje akukho engikubonayo. So ukuthi ngabe ngumbuthi njoba nayo iCOVID ikhona ngizozama ukuthi abadala 18 kusiya phezulu ngeviki $10, abancane 18 kusiya phansi $20 ngeviki, ngabe sithi luhlelo phela lwenhlala kahle le lokuthi kube nokuthula nakho konke, ngoba konke lokhu nje kubangelwa yiyo le ukuthi abantu basedubeni nje olungakhulumekiyo. Bengifisa namba labantu laba ukuthi abayathathwa ngasebusuku bayotshaywa bahlukumezwe. Ake kume lokho bakithi, ake kume, sengathi umongameli ngakufakela amehlo lokho abone ukuthi kwenziwa ngabo bani, abese bavalela bona abantu ejele.
Isikhulumi se-MDC Alliance uMnumzana Swithenji Rhodes uthi inkulumo kamongameli kayakhi lizwe ngeyokudiliza.
Iyo phela inkulumo evele emuntwini oko wabiza amaNdebele, abantu besiNdebele nesithi ngamawulu. Okwakathesi usesithi abantu abakhuthaza uhulumende ukuthi kungabi lokusela phakathi kwahulumende ayobathi ngama-dark forces. Ukuthi dark forces ngabe usishuthi abantu abala amadlozi amabi, kumbe abantu abalezinhliziyo ezimbi, kumbe abantu abasetshenziswa ngusathane. So zananzelela ukuthi inkulumo le vele kayakhi lizwe, inkulumo eyokubulala, inkulumo eyokudiliza, inkulumo evele etshengisa ukuthi ivela emuntwini owayekhona ekhokhela amabutho ombhubhazwe.
Umongameli Mnangagwa kunkulumo yakhe ukhuthaze uZulu ukuba abambane, amelane lalabo abaphambana lentuthuko yelizwe abenza imisebenzi yenkohlakalo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zakobulawayo zikhala ngodubo esezibhekane lalo olokusilela kwezimota lamabhasi athwala abantu ukuya emsebenzini lokuphindela emakhaya. Iningi selibanjwa ngamandla ukuhamba liphenduke emsebenzini ngenyawo, loba nje uhulumende ekhuphule imbadalo yokugada amabhasi enkampani yakhe yeZupco ngesonto. kubika uAnastasia Ndlovu.
Lokho kwenzakala ngesikhathi uhulumende eqinise iziqondiso eze lockdown ngokwalela abantu ukuhamba-hamba phakathi kwehola lesithupha ntambama kusiya ngehola lesithupha ekuseni, i-curfew ka 6 p.m. kusiya ku 6 a.m. Iningi lithi selibanjwa ngamandla ukwephula iziqondiso ze-curfew lezo ngoba nxa bezahamba ngenyawo ukuthi bafinyelele isikhathi somsebenzi kuzamele bavuke baqale ukuhamba ihola lesithupha lingakachayi ekuseni. Kuthi lantambama beqeda umsebenzi bayabe bechayelwa ngu-6 besendleleni bephindela emakhaya. Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Nomvuyo Nyathi uthi sebekhathele ngokuhamba ngenyawo.
Thina bakithi sikhathele eZimbabwe, asisakwazi lokuthi siyenze koBulawayo. Usuke ephumula ngenyawo uzohamba ethawuni. Alokho kunja sikaze sikubona. Sidlimvuya ngoluthi sibili. Hayi, 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 sicela uPresident eke zame ukusicabangela sibili. Asodubola uncane eZimbabwe.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Lydia Mafa uvumelane loManyathi.
Hayi, thina sesikhathele lapha koBulawayo nge-transport. Akusahambe nginengi livuke kuseni iquma ngenyawo libuye emsebenzini, abanye behamba ngenyawo. Kubuhlungu njalo ukuthi uzafika emsebenzini mbe ngo-10 ubuye ngenyawo, uphinde utshayise uzohamba ngenyawo. Imizimba yethu le isibuhlungu nje, akula transport, akula lutho. Sicela uhulumende akabone ubungcono abisele imijova le ayikhiphayo ngoba lokho kunje asayisikubona. Ayibisele sibili ngoba uzuqhawo kalanda lutho, kala transport, akula fuel, akulani.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo uBridget Mpofu uthi bayaswela izimota zokubathwala sebehamba ngenyawo.
Besifuna ukuya ethawuni emsebenzini, so siswele izimota zokugada. Imchovi yahlupha, namabhasi awakho. Basitshela ukuthi akula fuel, so abantu bagcwele kathi esemgwaqweni, abanye bahamba ngezinyawo. Akula zimota ukuthi beyenze njani. Sesikhathele ngalolu dubo lokuthi kuthiwa kuswelakala ama-fuel. Asisakwathi senze njani emsebenzini, kumele sihambe. Nxa sisuka ethawuni sisuka ngenyawo sisize emalokishini, wesikebe kukhatshana. Besicela lisize bakithi, uhulumende ayingenele kubantu.
Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uthi kuyethusa ukuswela kwabantu imota zokuhambisa khona kule curfew.
Okwenzakalayo nge-transport kuyethusa ngoba uma kuyikuthi abantu kufuze ngo-6 bebesebephelile sibengasahambi kungalazi mota kanje, kuthi ukuthi lo hulumende uzabalimaza ngoba uhulumende lo uyachaya irrespective of ukuthi yena uyabe behind ukuthi abantu behlule kuba sezindlini ngosikisi. So mbona ngazathi into ye-transport leyi le curfew kuzafaka abantu ezingozini ngoba kula transport abantu bayachayisa ngo-3 ukuthi umuntu oya e-Cadre Park ngo-3 engahamba 3 hours edini yokuzima.
Umphathintambo wedolobho lakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube uthe kulandela ukusilela kwezimota ezithwala abantu edolobheni usekhulume labomthetho ukuthi bayekethise umthetho wokubopha labo abephula isinqumo sokungahambi ebusuku kusukela ngehola lesithupha kusiyafika ebuseni ngehola lesithupha njalo ngoba kulohlupho lwezimota zokuhamba edolobheni. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abalwela amalungelo kaZulu eZimbabwe sebamukele ngenjabulo umkhankaso we-hashtag Zimbabwean Lives Matter okusola ukwephulwa kwamalungelo kaZulu nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ingcwethi kwezombusazwe zithi umkhankaso lo uveza sobala ukuthi abakwamanye amazwe labo sebelubonile udubo olubhekane loZulu weZimbabwe. Osaziwayo abaphatheke kulumkhankaso bagoqela u-AKA umhlabeleli olodumo owake waba ngumholi webandla le-DA kwele South Africa uMnumzana Musi Maimane kanye lomkhokeli webandla le-EFF uMnumzana Julius Malema. Umnumzana Nyasha Gwazemba osakhulayo obotshwe ngempela viki etshengisela kobulawayo uthi okwenziwe ngosaziwayo ebulenjini bokuxhumana kuyinto enhle kakhulu. Asizweni exoxa lo Mike Wobe weStudio 7.
Kwabuya amadoda ngo-4 ebusuku bangena bayeqa igedi belikhiwe indlu yami babe-rawundela indlu. Kwakunamadoda ayeyiphethimbhobho eminye yayisabeka ikhona yokudlala begombolozela indlu yami, bafika lapho abaqoqoda besilele. Ngavuswa ngunkosikazi esithi kulabantu phela lapho abaqoqodayo, kulabantu lapho abangenayo abahambayo, nyakuthi imota yami edibhakele phandle begcwele begombolozela imota. Fika lapha abaqoqoda, I went online ngahle ngabhala kufacebook ukuthi please tell the world you are not safe, these guys they came at sebebuyele mina ngo-4 ebusuku. Bangena endlini baqalisa ukusearcha, they took iflag, the national flag yeZimbabwe, they took the flag and they took imask ebhale ZANU-PF to go. And also the funny thing eyenzakalayo is they were asking me ukuthi amanye amamaski angaphi, as if that I am printing a mask. So sahamba, they said to me, take us to Nigel's place. Safika endlini kaNigel, bangena kuNigel, bafika baqoqoda kuNigel. Bathe beqoqoda kuNigel, when they entered, they ran. Nazanzi bagijima besiyangena ebhedroom kaNigel. They searched everywhere, tried to look for amaplacards. They asking him about mask. Basingenisa emoteni eyi-1. Okay, they went with us eMagwebe. When we got to Magwebe police station, it was a horrible experience, I tell you. Saprofayilwa, after being profiled, sahlaliswa e-charge office for 7 good hours on the floor.
So enkantolo bona batheni?
Enkantolo, when we sesingenile enkantolo, basinike, sifike sagranta i-bail, £1,000, and basinika ama-conditions ukuthi we should not interfere with the state witness, and also to report fortnight eMagwebe police station.
Siyabona phela ukuthi labasakhulayo sebekhuluma betshengisa umhlaba wonke jikelele ukuthi kahle kahle kuyini okwenzakalayo elizweni, ukuthi abathabanga ngesimo somnotho njalo ukwephulwa kwelungelo loluntu okwenzakalayo elizweni. Sesibona lawo ama-celebrity labo sebe-Twitter nayi hashtag Zimbabwean Live Matter. Wena njengomuntu ongisakhulayo ophume etshengisela elwela ilungelo loluntu, ukubona njani konke lokho okwenzakalayo?
Into enhle abayenzayo, it's high time abantu babone ukuthi Zimbabweans lives matters, because what we are going through is painful. Ukuphila elizweni lapho elithuselwa khona, elingakhululekanga, elihlukunyezwa khona, almost ungavele ukukhuluma about the corruption, we are being a target. So it's high time abantu wonke we unite as Zimbabweans, batshele imhlaba wonke what is going on until umhlaba wonke uzocine ungenela ku situation. Kubuhlungu ukuthi ukhule uzofike 28 or 30 years ungazange ukuthola umsebenzi, khona ipension awuyazi, idla uyithenganga, ungakazi usebenze, but abantu bebebelitshela ukuthi Zimbabwe is open.
Umnumzana Nyasha Gwazemba ngosakhulayo obotshwe ngempela viki etshengisela kobulawayo. Kube xoxa lo Mike Wobe weStudio 7.
Yebo yebo yebo, umthwakazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe D-Connection. Kuliviki sixoxa labasakhulayo ukuzwa imibono yabo ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe, njengoba inani lasebetholakala belegciwane leli liqansa okwethusayo mihla ngemihla. Siyathinta njalo udaba lomumo oselizweni kwezombusazwe osuphambanisa ezomnotho ngenxa yenkohlakalo. Mthwakazi omuhle, asihlanganeni uhlelo The Connection ngo-8 ntambama. Lilami uMike Hove ku-Studio 7.
Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Izulu lesiphepho ele-Hurricane Isaias selifikile eNorth Carolina eMelika e-Ocean Isle Beach. Livela e-Atlantic Ocean izolo ntambama, njalo lilomoya omkhulu. Ababalisi abangamakhulu amathathu edolobheni le-Georgia eMelika bathe bayagula ngemva kokutshelwa ukuthi babuyele emsebenzini ngeviki edluleyo. Lanxa eleMelika selilenani eledlula izigidi ezine namakhulu azenkulungwane eziyisikhombisa zabalegcikwane le-coronavirus. elemelika lithi amalwecacha alodlakela asebenzisa ingxabangxoza esikhona emazweni eAfrika ngenxa yecoronavirus ukuhlasela emphakathini kusukela eNigeria kusiya eMozambique.
Uzulu uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uyaphazama nxa esithi umnotho welizwe ubulawa ngamabandla aphikisayo azama ukumgenqula embusweni kanye lezijeziso zenotho. Uthi umnotho ubulawa nguhulumende ngemisebenzi yenkohlakalo. Ekhuluma ekuseni namuhla umongameli Mnangagwa uthe inhlelo zikahulumende wakhe zokuvuselela umnotho ziphazanyiswa ngamabandla aphikisayo wona athi asebenza lezitha zeZimbabwe emizameni yokumsusa embusweni. Kodwa ibandla leMDC Alliance eliyilo eliphikisana kakhulu lombuso kaMnangagwa lithi okubulala umnotho welizwe yimisebenzi yenkohlakalo enziwa ngamalunga kahulumende. Umgcini sihlalo webandla leli enyakatho yemandebeleni umnumzana Prince Dubeko Spanda uthi ukuntshontshwa kwamadayimana emarange ngumzekeliso omuhle wobuhuquluzi obenziwa yilabo abasembusweni.
Imali ephuma kulelo dayimana kayaziwa, so ke ukuthi bezokhuluma ngokuthi ama-sanctions bengasitshelanga ukuthi kanti onguye othatha imali yegolide ilizwe lonke ngubani. Mbona ngani kuyabe kuyekuzenzisa abantu beZimbabwe bakhaliphile kakhulu, bayakwazi ukuthi umumo umi njani ngalesi sikhathi njalo bayakwazi ukuthi obatshontshela ngubani.
USpanda uthi izijeziso ezikhulunywa ngumnangagwa zafakelwa amalunga ezanu PF hatshi ilizwe.
I-60 million ye-COVID eyathathwayo siyakwazi ukuthi kayithathwa ngama-sanctions, yathathwa ngenyimuli elesibongo esakomnangagwa. So engabofuna ukusibangela umsindo la.
Amazwi kaSpanda agcizelelwe ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Thine sikwaziyo ukuthi umnotho lo ukuze ungasukumi kumbe ukhanyeni ukhuphuka uhulumende ulobuqili sesikhangele i-corruption ekhona ke phakathi kwelizwe.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube oyisikhulumeli njalo senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association uthi umnangagwa kumele azinuke amakhwapha engakakhombeli abanye ngomunwe.
Inotho eZimbabwe ibulawa ngababusayo, ibulawa ngabahlezi ezihlalweni. Akulamunye umuntu obulalelizwe, khohlwa ngeopposition akulalizwe elidilizayo. Khohlwa ngeMelika, khohlwa ngeNgilandi, khohlwa ngeEU, ngakho diliza ilizwe ngaphandle kwabasezihlalweni eHarare. Yiba bebayo, yiba batshontshela abantu, yiba bangalwile inkohlakalo, yiba balenkohlakalo.
Uhulumende yena uthi umnotho usuhlaliseka njalo lentengo yezinto isisehla. Kodwa uNcube uthi akuqondanga lokhu.
Akulamnotho ohlalisekayo, akulamnotho ozinzayo. Konke lokho okuthiwa yi-auction system e-Reserve Bank osekuthengiselwana ngakho imali kaguquli lutho empilweni zabantu. Abantu lokho behola imali encane, abaningi lokho bengekho emsebenzini, umnotho lokhu udilika.
Umoyo laye uthi akulabubelo sobukhona kwezenotho.
Amashopsi ke amaningi asemile ke ukunika esingathi ngama invoice kumbe ama quotation, ngoba phela intengo yeZimbabwe ichintsha ngelanga lokuphuma kwelanga. Okutshenisela ke ukuthi okukhulunywa nguhulumende kasilo qiniso.
Ilunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule uthi ngempela abamabandla aphikisayo bazama ukugenqula uhulumende wezanu PF.
yimpilo abayidalayo laba bantu bafuna kube lomsindo bafuna ukugenqula uhulumende abakula into abayifunayo and nxa kungabukelwa kuphela khona abantu bakhangele kuphela kungawonakala izinto ngawo ke uhulumende ukhangele abasozi bavunyelwe ukuthi bayenze intando yabo laba bantu
Ukuwa kumnotho kuvele sobala njalo namuhla lapho idola leZimbabwe eliqhubekeli lahlekelwa luhlonzi nxa liqathaniswa lelemelika emkambo osemthethweni. Ngeviki edluleyo idola lemelika elilodwa belilingana lamadola kuleli angamajumi ayisikhombisa lasithupha 1:76. Kodwa namuhla idola lemelika belilingana lamadola eZimbabwe angamajumi ayisishiyangalombili 1:8. Lokhu kutsho ukuthi idola leZimbabwe lilahlekelwa yimiklomelo emine viki ngeviki. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, imi uNtungameli Nkomo. Abumanyano wamabandla aphikisayo kwele Botswana owe Umbrella for Democratic Change sebeveze ukukhathazeka phezu kwesimo sokwephulwa kwamalungelo eZimbabwe. Kubika uMartin Ngwenya.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esulwa kakhulu ngabe inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zaseZimbabwe lezwa kwamanye amazwe kakhulu ngasemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Africa. Isikhulumi se-UDC uMnumzana Moeti Mohasa uthi inhlanganiso yomanyane wamazwe asemhlubulweni ongezansi kwezwekazi le-Africa owe-SADC sokumele ungenele ngesiphangiphangi edabeni lweZimbabwe. Kodwa abanye abeZimbabwe bathi abasela themba lokuthi inhlanganiso ezifana labo SADC zingaxazulula iingxaki zeZimbabwe. Umnumzana Dawurai Mavoko unobhala jikelele wogatsha lwebandla le-MDC Alliance kule Botswana uthi akukuningi abangawuthola kunhlanganiso ye-SADC.
On the position of SADC, you know, ngeSADC kuyakhathaza kodwa akungimangalisi ngoba into yabo yakudala. Ngitshola ngesikhathi sikamgabe babengakutshayi indiva.
Just passing on a blind eye.
Uthi okwenziwa ngamabandla aphikisa afana le-UDC kanye le-Economic Freedom Fighters, EFF, bayenza okubukekayo ngokuzama ukufaka umfutha kubohulumende be-SADC, ikakhulu umongameli Cyril Ramaphosa, ongumgcinihlalo womanyano owe-African Union, okwamanje ukuthi bethathe amanyathela. Umnumzana Colin Mlalazi ohlala eHabroni uthi laye kaboni inkokheli ye-SADC ingathatha inyathela elicacayo ngesimo seZimbabwe.
I think this is the time ukuthi iSADC isitshengisele ukuthi nana it's not toothless. Bake bezame something. Especially now, ngoba kade sisibili iZimbabwe now is directionless. Now there is no leader. So kufuza ukuthi nana iSADC isukume. Even the international community, they should stand up. EUN should stand up.
Kusenjalo ugatsha lwe-MDC Alliance eBotswana luthi luzaqhubeka ngohlelo lokutshengisela phezu kwesimo eZimbabwe. AbeZimbabwe kweleBotswana bayehlulekile ukutshengisela kanye lezinye izizalwane ezikwamanye amazwe ngenxa yohlelo lokuzama kwenqabela umemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kule lockdown olusanda kufakwa eHabroni. Umnumzana Mavoko uthi bazaqhubekela phambili ngokuqoqa ukutshengisela.
It's unfortunate that when we wanted to take our demo to the Zimbabwean embassy in Habaroni,
ukulusizi ukuthi sangena ku-lockdown ngesikhathi sifuna ukutshengisela umcabango yokuthi ingadlula i-lockdown sizayithula izikhalazo zethu ku-embassy.
As soon as we finish these 14 days, we will take our grievances to the embassy.
Inhlanganiso ye-SADC yona izabamba umhlangano wayo wohlangothi lwe-SADC okantrika kusasa, kodwa udaba lweZimbabwe alukho uhlelo lwendaba ezakhulunywa. Ngenxa yesimo se-COVID-19 umhlangano lo uzabanjwa ngemtshina yebulenjini kungela kuhlangana kwenkokheli mathupha ku-virtual conference. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhetha umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ukuba ngumphathintambo wezempilakahle. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.